ukuthi Pollard ilama committee ayisithupha sithi ngama thematic committees. Enye yazo yilo engibuze umbuzo ngayo eye economy. Iyahambela ke kathesi amalanga adlulileyo kusukusela izolo kufika namuhla ibihambela amankampani athiyeneyo ngapha endaweni yasemathebeleland kugoqela ibulawayo owange. Kuwuhlelo oluqakatheke kakhulu ngoba nxa ungusopolitiki uqakatheke ukuthi ube kwazi ukuthi yiziphi indingeko ezifunwa ngabantu, kumi njani esimeni somnotho. Nxa sihamba sivakatshela amankampani athiyeneyo kunenge esikufundayo okusibonisayo ukuthi elizweni kungabe kumi njani. Siyathola ithuba lokuxoga lezisebenzi sibone ukuthi isimo somnotho simi njani, kuthi nxa sesihlala phansi sesihlela inhlelo zethu engathi ngama-manifesto njengoba siza kuya kukhetho luka-2023 sesisazi kahle ukuthi sikhuluma ngani. Hatshi ukucabangela ukuthi elizweni kungabe kunje, kodwa sebe sesikhuluma ngesikubonileyo. Kungakho zinhlelo eziqakatheke kakhulu elizweni ukuthi nxa singasopolitiki sibe kwazi ukuthi kwenzakalani elizweni, njalo siphatheke kunhlelo ze-national development ezokuthuthukisa ilizwe lethu. Ngoba ilizwe lethu linye kuphela, singehlukana ngemibono, sehlukane kwezepolitiki, kodwa ekugcineni kungakhethwa lo okhethiweyo, kuqakathekile ukuthi laye asebenze lathi. Kungakho thina siyakugqugquzela lokhu ukuthi kwaba lo mbono onjalo ukuthi abantwana beZimbabwe bahlali bahlanganisa amakhanda kwakhiwe ilizwe kuyiwa phambili.
Abanye lokhu besola njalo ukuthi kanti yona vele iPollard, amalunga ePollard akhethwa ngubani njalo asebenzisa iphi imali kunhlelo lezo aziqhubayo. Ungathi kuqakathekile yini ukuthi iPollard iqhubeke ngalezi nhlelo, njalo ungathi kulomthelela yini kwezentuthuko yelizwe?
iPollard inhlelo zayo zonke imali yayo ithola ku-Office of the President and Cabinet, onguye uhulumende obusayo. Inhlelo engikhuluma ngazo ngezokuthi nxa isenza leyo mhlangano ehlangana khona, kuyabhukhwa izindawo lapho ehlangana khona, kwenziwa imihlangano, ngoba ngeke kwenziwa imihlangano ngaphansi kwesihlahla kuphela, kodwa imihlangano yenziwa endaweni ezithiyeneyo njengoba khathesi sikhangela uhlelo lokuvakatshela amankampani. Nxa sinazayela isikhathi esiningi ama-elections kumbe ngathi amavoti ukhetho luyafika lwedlule, kodwa abantu basala belokhu bexokozela okwenza ukuthi elizweni kungabi lokuthula. Kungakho-ke thina njengenkokheli zamabandla epolitiki athiyeneyo sakubona kuqondile ukuthi sihlangane lalo osekhethiwe umongameli uMnangagwa, sakhe ilizwe lethu siya phambili, simbonisa ethu imbono. Ngoba nxa sikhangela ibandla ngebandla lezepolitiki liyabe lilayo imanifesto yalo, kumbe engathi mina izithembiso elilazo, imibono yokuthuthukisa ilizwe. Saphiwa-ke ithuba singamabandla athiyeneyo ukuthi size le mbono yethu, sakhe ilizwe lethu siya phambili. Ngizasho njalo ukuthi umthelela walokhu kube yikuthula okukhona elizweni, ukuxokozela kwama ngaleso sikhathi usukusela ngo-2019 iPollard isiba khona. Kube lokuthula elizweni, sisenza la ma-by-election, kukhanya kuhamba kuhle ngenxa yokuthi kuyakhulunyiswana. Ngoba i-dialogue kumbe ukukhulunyiswana kuxoxiswana iqakatheke kakhulu elizweni. Akumelanga ukuthi singabantu banye elizweni sehlukaniswe yipolitiki.